Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje akulamagesi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Iningi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limtshina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengelamagesi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekusese iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamake. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but siyehluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bagcina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibutsha okwamukwezandla lebookstore. Amagetsi sesithole nzima, sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, ama-drinks ayachisa, inyama yethu iyabi-right but igcina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathi sukuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje ma besivakatshile babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa bavuyi bheke.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utshwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokuswelakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utshwala okunjengamabhiya, so ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi umnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube business center akula magetsi. Abantu abathi bayafuna ukuwelder, bayafuna ukwenza imisebenzi yokuthunga njani njani, kodwa ngokuswelakala kwamagetsi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseke.
Umnumzana Thabani Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo sibili ngokuthuthuka ngokwakhiwa kwayo kumele ngayindawo leyi-township ngoba ileminyaka mina ngingazalwa ivele khona mntu esinathi ndiye 44 years. So ngathi mvele nzalwa ngathola ivele khona indawo le. So but lokhu inje kusentuthwini akulamagetsi.
Ngaphandle koduko lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotsho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngiseseJube eMzingwane ngingu-Albert Ncube.